Endabeni zethu lamhlanje lilokhiphs dube kuqhubekela phambili ukulwisana kubandla le-MTCT kulandela ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla leli umnumzana Morgan Tsvangirai aze aphenduke ekhaya. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma edale lephalamende kule Botswana ngeviki ezayo. Kwenziwa umhlangano wentatheli zindaba zesifazana kobulawayo olenjongo yokuzithuthukisa. Umatinda Ndlovu, umqeqeqi weqembu lenguqu ele Highlanders uthi kumele adinge abagadli njengoba kukhanya engani okwamanje babuthundu. Ulife Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngabaculi besifazana. Thumelani imlayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi si WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.